isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Nimthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othekecha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishonje lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu ethaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha ngalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebequqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshela abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Country Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye phethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthern ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolu.
Yikho sibili bakhona sibili kolapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kulo muntu odinisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayayogqekeza endlini yakhe bathiyaye emthayile bathatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe olamaroli o-operate esekambuzuma kwangale kodwa sihlale eselokinva kukhotshiwe siyami bathetha imali laye bamngenela elokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba, amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayabamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela, but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishonje lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu ethaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyaboni into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebedayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu, yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule bhizinisi endaweni yeyinje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki, so kunzima bayabanjwa on a daily basis. So yikho sebuya lapha eMathawu.
Manje lo waqhekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho lakuthathelwayo wakuthola njalo.
Okwakhathesa abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona sibone ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi ngakwedzaneni. Singabamba umuntu siyomthe emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu iyinto ofuze siyigcine jealousy. Kunabantwana abalalezindlini so kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu yabe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphuma ile mali. Okutsho ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle ababuyeza ukuthi kona bala bayathatha bayathona bebambe i-US dollar. Inyanga iphela sepuya ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated sebetipa amasela la ukuthi hambani lethatha imali. Wathatha yabe umphalamo. Yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasuze bakuyenze khonokho. But abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani sasithuleni. Kuyayaba lokho kusenzakala lawe oyabe uthuli. Kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihle sibaye sithengisa ukuthi kona lapha kuyenzwa into leyo. Ama-consensus la esiwakhokhelayo, lama-meetings esizowayenza, sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela, kumbe lisela lokubamba inkukhu, kumbe lisela lokuthatha amafoni, chayani sibili liyotshiya emapoliseni. Kwavela kafuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo. Kabahambe kona ngane abatrenelwa khona, kona wona washabhabi kwangane abatrenelwa khona ekhwekhwe. Hayi zakunoka babuyenza bekhona ngapha sibafunde.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo umeli weSouth Atone edalele eParliamente engowebandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanyamazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempupho sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe lempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje, sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho, kusho ukuthi kusiyaphambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini. Kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Afrika.
Akiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kuba umakhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo, iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. kuyadula ukwasusa khathana kodwa awungeke ushelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho kusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesikilo kayisilo lomnyaka njona lokuphela lusizo olusuka lokhe uhulumende lo khona engene wafica kulamabele agcinwayo ama-GMP iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafaka izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoku sitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bahle kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphungule ke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuary sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singelakudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulawa indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulaba acela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hhayi abantu abalambile eyi-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucace ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana Efihlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomolia le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esechiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
ninjani ba studio basakazi ba studio 7 hayi thina siyaphila ngoba sibulawa indlala mina ngeke ngizishe igama ngawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bakele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswayo ukuthi labo nkomo laba be-ZANU PF babhizi basekhendali ezanupf bekwazi ukuthi izanupf since 1980 iyadibusa ayikho into ke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho liqeda kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ezanupf izibusa ngokuzifaka that's why mna ngakwesithena 2030 uzabe khona ngoba yabokathi uzabe zifakile nakafakwa vele abafakwe bazanupf ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje kuphokwezizaba nje ukudlulisa kodwa vayevale basebezifakile kudala njalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina kliye izanupf ngoba i-MTC yazama ukuhamba ecourt efika ecourt ngale yaphuma kliye akulazobe ukliye la vele i-court yabe ikhona vele ngezanupf yonke into izanupf ngoba vele ibadlela ibusayo baphanana izimali bayakhulumisana bavele enze lokhu kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akulo ongenzeka mnakakho akazange athathe umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulalizwa zalilungiswa ngoba izanupf yayo mkhuhlane omubi uyazijela ukuthi yona idle ebantwini mina sazi igovernment kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idle ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula amapasipoti besenzela ukuthi bathole imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi ezimbabwe angathi lelo dola lakhona abafuna lilande ngubani e-amerika yona igovernment isehliwe kuyalithatha angathi funa lilande ngubani kukungasebenzisi ingqondo bangimangalisa laba abantu bezanupf vele balanda ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu ababimpilo baze bafele khona babe sebephuma lokho otshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu bezanupf betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla bani sonke esifanayo kusokuthi bayisekhendi izanupf bebona ulangamanga uNkulunkulu uzabatshaya ngolunye uswazi kuthi ilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzele into yokho ukuthi umuntu kaphile ukuze bona phakade nje ilanga lokhu falwaziwe uzalokhu sifu usemangeni asathi uzafika uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandeni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela siyabonga
ninjani msakazi wami omhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokuzalwa ngizalwa enkaya esigabeni esithiwa igoli msakazi wami mina ngilapho egoli into esukunzisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni umbekathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni ufike ehlala ibe sengizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuze ufisa ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapho egoli-ke ezofunda-ke kodwa kusekuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngaze ufisa ukuthi uyamlungisela ipasipoti yakhona isidula sokumele ukuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-usa ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongeke uziqondisise ukuthi kathi manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba izimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sokumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusinto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ubukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona
salibonani bantu be-studio 7 siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni bakithi sesikhathele sesizwile ngohulumende lwesilayo kamnangagwa uhulumende oloncindezelo kangaka uhulumende ongafuni intuthuko elizweni oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthe yena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo kathi sisiyabona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohleze ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma into ezixunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufice ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena-ke ehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesikhathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza laye abancindezeli sesidubekile sisakwalokuthi senze njani
le vuka njani msakazi omuhle kanye labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngumfakankomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inamba zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe kulezinye izizathu angazifaka mhlawumbe sizwe ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela ukubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa elikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicele ukubana sithole ukubana iinamba zakhe sikhulumisane layo emathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-libya lomanyano we-european union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni aweyurophu okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yicommission ye-united nations commission of inquiry on syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni besyria nguhulumende wele-syria idale le-senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka onalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sibili kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ngathi besebebathathu ukuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khonapho uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli kaObama u-vice president ka-Obama so engathi sinesikhiwo le-advantage but asazi ke futhi ngo Ben Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lo steya ya angingawabona amanye ubloomberg so angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe ome njani kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakabi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiyala iningi la iningi lethu lathi sesiyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha edolobheni le-Ohio eMelika. Ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo 7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo 7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.